ku VOA Ndebele.
Welamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo kusakazo. Xoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village kochief Sikhobokhobo eNkayi. Yena okubandla le-MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hheyi, kunzima lapha eNkayi kakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifone ezitolo kodwa akula mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifone ezitolo. Njalo silenhlelo ezitolisayo thina lapha engiwadini yami sihlelisa iWSG. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalutshwane. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulithana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenza kanani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuyalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngobani abakhethayo
indlela okwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili ngoba abantu labana bafika balikuthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizame ngokulambelana kwenu iqambe labo bebuza ukuthi lisinise yini ukuthi kani uyanambe ukudlula abanye akukho engingene kunayo enamba yesike nayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha bayithi bengaqamba abantu abangu-50 athatha abangu-25 athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela efay kodwa khona kuthani ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezivizi naba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningi ukuthi December, January, February, March azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langoJanuwari okwamashi imali yabuya ngo-June bathemba ukuthi ukuthi bazabisa elo-February labuya ngo-June bathemba ukuthi bazabisa ekamashi ayizange yabuya kwaze kwafika uDisemba 2019 basese bebuya ngoDisemba 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bedenefitha laphana kuhlela amadola senzela ama-ofawu ukuthi lami umuntu oke wafela idola akusamelanga zize ineke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengafela ukhangelela ukuthi ongazange afela idola sekumele afela ukuthi yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyi-8 months ngoDisemba kutholakale amabele ne-cooking oil ne-beans. 10 months January katholakala i-rice ne-cooking oil ne-beans. Khangelela ukuthi this month ithole futhi i-rice ngoba basuka bethenjalo bathi amabele asehle. Basho belitshele ukuthi sizasebenzela amakwenyanga ezingaka kathesi bathe bazafika seDisemba, January and February.
Okuvela kuhulumende-ke?
Hhayi, thina lapha kakukho esikubonayo okuvela kuhulumende. asiboni lutho ngisho elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there is no development, akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku ward 5 esiphunyuka uko chief Skhobokhobo enkayi njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa no Councillor Sikhululekile Moyo kwaka ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlale MDC. UCouncillor Moyo yena osoyethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngeke ngavakashela eSweden eStockholm eEurope. Organization Sweden esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-exchange ama-programs ukuthi la labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ithe safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, September 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo imota zabo nokuthi ngifela ukuthi ingcekeza kubo indlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa ibenzele ukuthi ifiwe laba lama challenges of ifiweni for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe ukumbe zikhona izinhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguza, abambane legwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube i-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinsuku bethu izibi sezithelile azikho, kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale xa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke, ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphani kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besiyi-invite kwile guest adivela khona, esibonisa ukuthi bona seba-richer sebe-above 50% i-female representation in their local government. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kushe ukuthi 15 yonale bahle basizisa masithi for women. Kumele kube le women labo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ingxenye yeZimbabwe kungasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-Ward 17 ngoBulawayo ePhumula le Hyde Park. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lithona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Ye ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlambe na ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besiVenda, kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe be-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angaka kuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Madabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konke.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imvali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini kona phana babe bekhona abantu besinambia babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esindebele ubona ngani kungabe kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yibo kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayehlala phansi balungise konke kungkwala kufakwa amabizo ngendlela indlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana oseplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthayithi ubuntu leroad nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uthi ubuntu lahamba ngayo esuka kobulawayo eseplumtree so kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitintshwe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana le Plumtree Town iPlumtree Town kufanele ukuthi ibe 100% isikhalanga koga kube isikhalanga kuphela ePlumtree Town ngoba iPlumtree Town yinkaba noma ngithi isika sesikhalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo efana labo okami labantu okami lana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzane
ngiyabonga kakhulu babugazi
Loke ngumnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilalo
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha lo ludaba ngokugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla ngurhulumente kanye nenhlanganiso yeWorld Food Programme WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala Unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawana eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye nokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayaholi abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawu kwakuqedakali akukhanya into ziyadura kakhulu zila indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi sibongokuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho
amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othabenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ajakabe izinto zinzima straightin so nalapho elibona khona lingasithumela anything sokulisidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
izale sibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula nto ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikweze sikuthini indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima nkobe lime kathe ezingezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
simo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye umali yasawungakwazibona 10 kg yafika ku-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezi inhlanganiso mbezi ngabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zilezi muli nxa uthenge ukuyi-10 kg nge-100 and something apha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhele engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
Inhlanganiso yeWorld Food Programme ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazo yestudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isilesikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho esikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho umhlanganiso wethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu youthsiminfo@nydt.com. youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ozabaphendula ebatshenge ibanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawo ama youth akuzanu PF, silawo ama youth aku-MDCT, silawo ama youth aku-MDC Alliance, silawo ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kwinhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, ikwezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lilaye.
Kwamanje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi Ungikhumbule.
Udlangile umlingi esemqobo. Kumbule
wongi kumbule wenkosi ya
kumbule mina
wena wenkosi ya
kumbule ba
kumbule wenkosi ya
kosi ya mingu
kumbule wenkosi ya lapongi welu lwalela lukuzu lagalano lapo izingo zizalo zisongu ungikwinya
nikumbule mina
wena wenkosi ya
nikumbule
ungikumbule nkosi ya
kosi ya mingu
ungikumbule nkosi ya
kosi ya mingu
ungikumbule nkosi ya lapho izonosa sinzime efundweni
we baba
sisuse wena baba
wena
ngothula ngomsawa
ungikhumbule mina wena wenkosi
kosi
ya mingu
ungikhumbule nkosi ya
ungikhumbule baba
kumbule wenkosi ya
kosi ya mingu
ungikhumbule wenkosi ya lapho imihla yami
imihla yami
ngipha emhlabeni
we baba
manti ubone nkosi
kosi ya mingu
ngikhumbule kuwe
ngikhumbula mina
ngikhumbula nkosi ya
kumbula
ngikhumbule nkosi ya
kosi ya mingu
ngikhumbula nkosi ya
kosi ya mingu
ngikhumbule nkosi ya ta la 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 lapho izonosa
izonosa
sinzime efundweni
we baba
sisuse wena baba
wena
ngothula ngomsawa
ungikhumbule mina
wena wenkosi
kosi ya mingu
ungikhumbule nkosi ya
ungikhumbule baba
ungikhumbule nkosi ya
kosi ya mingu
ungikhumbule nkosi ya lapho imihla yami
imihla yami
ngipha emhlabeni
we baba
manti ubone nkosi
kosi ya mingu
ngikhumbule kuwe
ngikhumbula mina
ngikhumbula nkosi ya
kumbula
ngikhumbula nkosi ya
kosi ya mingu
ngikhumbula nkosi ya
kosi ya mingu
ngikhumbula nkosi ya ta la 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 la
umculo weBlack Mambazo selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukuyini olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.